soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 29 kulwezi 2022. Igama lami ngontshungami Linkomo ezihamba phambili. Kubotshwe intatheli zindaba yeNewZimbabwe.com isetheswa icala lokwethula udaba lwamanga olubikwa lwangcolisa umongameli Emmerson Mnangagwa. Inhlanganiso emela izakhamizi zakobulawayo ithi ikhathazekile ngezehlakalo zokuhlukuluzwa kwabesifazana kuleli dolobho ngesikhathi amapolisa esithi kudlwengulwa abesifazana abangamashumi amabili lambili 22 eZimbabwe ngelanga. Kumidlalo yeFIFA World Cup, iqembu leGhana lele Cameroon ajabulise abalandeli benguqu ezwekazi leAfrika izolo. ISenegal yona izadlala njani namuhla? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa izolo abophe intatheli zindaba yeNewZimbabwe.com uLeo Munende amethesa icala lokudinda udaba lwamanga olubikwa lwangcolisa umongameli Emmerson Mnangagwa. UMunende uthi ubizwe ngabogatsha lwe-CID Law and Order bafika bamethesa icala leli kodwa kabamvalelanga. Udaba alubotshelweyo ngolwethulwa inkundla yeNewZimbabwe.com mhlaka 21 ngompandula olwalusithi uMnangagwa wabalekela izizalwane zeZimbabwe ezazimelele egcekeni lendizamtshina eleJohn F. Kennedy International Airport zijonge ukutshengisela ngesikhathi elande umhlangano we-United Nations eMelika. UMunende uyalilandula leli cala esithi ayisuye owaloba lolu daba kanti njalo ayisuye umhleli weNewZimbabwe.com. Kodwa uthi isimanga ukuthi amapolisa amethese icala lanxa ewachasisele lokho.
Bebecabangela ukuthi mina yini i-editor weNewZimbabwe.com angazi lokhu bakuthethela. Basebesithi kuthiwa njengo-editor, njengokucabanga wabo, ngakhipha isitori esasifuna umongameli, sithi umongameli yena wacatsha ebalekela ababecengisela e-JF Kennedy Airport, ababengani baningi, wasevalelwa ngabanye abantu ukuthi yena ebaleke ku-United Nations General Assembly. So bambizile ngahamba negqwetha elemidiya of Southern Africa uChris Mike sathi sesikhona ngale basichazisela ukuthi idaba esibizelelwa yilolu ngoba ngizebantshelangitshele sengikhona ngale ngasebengi-charge publication of falsehood kodwa ngibatshelile ngathi hhayi mina asikho editor owenyezimbabwe.com mina ngi-chief correspondent owenyezimbabwe.com ngiyeke ngakhulumela inyezimbabwe.com ngoba ngingayikhulumela nginganikwanga imvumo ngiyaxotshwa. Ubasele sithi u-editor ungathi hayi u-editor usebenza eseLondon inyezimbabwe.com i-headquarters eLondon so bacela ngathi hayi u-editor useLondon bona bathi amaye thina ngiyeke senza ngiyesaya eLondon sayabupha umuntu so wena sesinika wena icala ngathi hayi ngike lanika mina icala okufuze libe lingele omunye umuntu nxa kule cala ngoba lapha kulacala file ona basuke sithi hhayi wena sesikusayinisa ethiwa yi-wand and caution. Wand and caution yona leyo ngibeye kwabasobala ukuthi hhayi mina ayisini owabhala idaba loli ayisini engapublisha istori ikudaba loli ayisini njalo u-editor wodaba loli.
Bathi kumele umiswe nini emthethwandaba pho?
Abakhulumanga ngiphuma bathe bona sizabe sikubiza lapho esithanda khona njalo kufuze wena wenze ngendlela zonke ukuthi uyabe ukhona lapho esikubiza khona. So lami ngizazama njengoba kungamapholisa ngizazama njalo ukuthi lapho ababiza khona ngizabe ngikhona kodwa mbathelile ngathi hayi lokho elikwenzayo yikusebenzisa umthetho owelizwe ngendlela engasiyo.
Umhleli weNewZimbabwe yena ukhulumela yini njalo uthi
umnikazi wenyizimbabwe.com.
Yebo, umnikazi la umhleli lo othi useNgilandi.
Alright. Angikhulume laye laye umangele ukuthi ungani bebiza mina. Mina bengazange bakhulume laye. Ngamthela ngathi alama ngazi ngoba angazi ukuthi izizwe lami lingene njani kwindaba zona lezi. Udaba lwakhona esingalibhalayo labona ukuthi izizwe lami lingene njani, bexazulula kumbe behlola udaba lolu angazi ukuthi lingene njani. Kodwa ngimtshelile yena laye wathi hayi umelele ucingo lapho bedingisisa ukuthi yini okwenzakalayo.
Ungathi udaba lolu soluza kuphazamisa yini kumsebenzi wakho?
Hayi, lokho liqiniso ngoba udaba lolu lungamphazamisa. Ngikhangele umnyaka ozayo. Umnyaka ozayo umnyaka wokhetho. Umnyaka wokhetho kuningi okwenzakalayo. Ngiyakhathesi mina njengentatheli zindaba. Sengizesaba nawo.
ULeo Munende, intatheli zindaba yeNewZimbabwe.com. Inhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo, eBulawayo Progressive Residents Association, ithi ikhathazekile ngezehlakalo zokuhlukuluzwa kwabesifazana kuleli dolobho ngesikhathi amapholisa esithi eZimbabwe kudlwengulwa abesifazana abangamashumi amabili lambili 22 ngelanga. Inhlanganiso le itsho lokhu ngalesi sikhathi somkhankaso we 16 days of activism against gender-based violence, okuyisikhathi sokuqakathekisa ukulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama lamantombazana ngabesilisa. Sixoxe lomsekeli kamgcinisihlalo walinhlanganiso, unkosikazi Patricia Chabalala.
Udaba lolu mntanami lubhahle kakhulu koBulawayo ngoba omama bayatshaywa kakhulu njalo isikhathi esiningi omama abakhondelisi ukuzivisekela belisa amadoda. So lubhahlile kakhulu, bayatshaywa kakhulu omama ezindlini lapha nangaphandle, bayatshaywa emabhawa njengoba sebagcwala emabhawa yindawo.
Isizathu kahle kahle kuyini? Isizathu esimqoka babe belwelana, babe betshayelwana.
Isizathu kakhulu yikho khona lokhu ukuthi imali kayikho. Yawe kubanga yona imali ukuthi imali kayibuye ekhaya, kubangwa lokuthi ukudla kubuye ekhaya, bese kubiwa-ke lapha namadoda. So kuze abandelelwa amadoda noma indoda isebhawa ilandelwe ngumama ukuthi ngiyakufuneka abantwana ukudla, ngicela imali ngithengele abantwana ukudla, bese kubiwa-ke ngoba shuwa indlala ibhasile, imali kayikho. Omama bahawula kakhulu ngoba ikuningi labo liyabe lithengisa amatamati, sengingabehlile ukuthi athengise imali le ayithole. Lotshwala lobu bukhona kuyanathwa kakhulu. Indlela okunathwa ngayo itshwala kubangela ukuthi futhi kube bedlakela lokhu lolu kuliwe kakhulu lapha.
Lina njengenhlanganiso lilenhlelo yini zokukhulumisana labo abesilisa labesifazana ngalolu daba?
Yes, sinazo kakhulu inhlelo ezichazelwa yi-department yethu e-gender. Sibede i-department ye-gender. I-department ye-gender iyenza imikhankaso kakhulu. Iqalisile nje ukuyenza imikhankaso leyo, ikhulumisana labo baba labo mama, babahlanganisa endaweni eyodwa, bekhuluma bekhuthaza ngokuthi kungabi lodlame lolu, lingaliwa, likhulunyiswane.
Oba abanxa likhulumisana labo bathini? Bavuma yini ukuthi yibo abahlukuluza omama kanti njalo kumele bachiyane lalowo mkhuba? Bayakunanzelela yini ukuthi benza into engalunganga?
Abavumi isikhathi esiningi bathi labo bayakalwa, bathi ngathi siyatshaywa mama kunje, omama laba ngathi basibetha, basiqala singabenzanga lutho. Kodwa isikhathi esiningi obaba sebebona labo ukuthi lokho abakwenzayo kubi, kakuqondanga. Uyabona ukuthi nje babe bephikisa nje kodwa bekwazi ukuthi lokho abakwenzayo abaqondanga. Kodwa kukhanya bayabona, balalela, kukhulunyiswana. Ngoba xa kungakhulunyiswana kuphendulwana, kuboniswana, kuba ngcono, bazwisisa.
Zikhona yini izehlakalo lapho owesilisa azivikele khona ngokuthi hayi nguye otshaywayo, lani laphenya labona ukuthi hayi impela ubaba nguye othwaliswe nzima lapha ekhaya?
Yeah, kukhona kwezinye indawo lapho ofica khona hayi kungalula silindaba layo umama echinga kodwa kazizivamanga njengalezi ezokuthi omama abatshayo hhayi zilithwana kazilingani lalezi ezabomama alapho abahlukulizwa khona.
Unkosikazi Patricia Chabalala ngumsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. ELeChina izolo liyekethise imigoqo yalo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 kulandela ukutshengisela kwabantu bakulelo lizwe bekhonona ngemigoqo le besithi yephula amalungelo abo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ingcwethi zisithi igciwane leli lilakho ukumemetheka ngamandla eMelika lakwele Canada kulandela ikhefu le-Thanksgiving eviki ephelileyo lapho abantu bakulawa mazwe abavakatshelana khona ngobunengi. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo sebenza kwezempilakahle kwele-Bilitane umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule.
Ababusi beChina isinqumo lesi basithethe ngenxa yokuthi abantu beChina bebesebesidla udlakela ngoba befuna amalungelo abo. Uhulumende ukwenze lokhu ngoba beseqathanisa esebona ukuthi nxa bengakwenzanga lokhu ukuthi begobele lokho okufunwa ngabantu, abantu bazaphazamisa umbuso wama-communist. Ngoba phela nxa abantu sebevuka udlakela kanje kuba yingozi kulabo ababusayo, kulabanye bebuya ngezombangazwe phakathi. Loba kuyinto eyimvela kanci eChina ukuthi abantu batshengisele ngalindlela, kodwa batshengisele abantu beChina ukuthi bazimisele ukuthi belungise lokho kungaba kuyakhathaza elizweni labo ngoba uhulumende uyancindezela. Uhulumende vele encindezela uyathatha amathuba loba kungasonto edinga ukuthi abantu bancindezelwe. Kumele sihlale lawo lo mkhuhlane ngoba usuvele usukhona. So asomkhuhlane ukuthi umkhuhlane ukuthi abantu sebengabe ethuka kudlula amalawulo. Hatshi,
siyabona ukuthi ikhefu lekhisimusi liyeza njalo sikhuluma nje iningi belithakazelela iThanksgiving eMelika lakwamanye amazwe. Singabona igciwane le-COVID-19 limemetheka ngenxa yalokho, njalo abantu bengenza ukuthi benqabele ukumemetheka kwalo.
Abazingcitshi labaqeqetshileyo bayatsho ukuthi umkhuhlane we-COVID uzamemetheka, bathelelana ngobuningi, ukuhlangana kwabantu ngobuningi. Lezi ndlela abahamba ngazo besendaweni ezishiyeneyo, abanye bahamba ngezitimela, abanye bahamba ngezindizamchina, le ndlela eziningi, abantu bayahlangana ngobuningi. Kuyayenza ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 umemetheke phakathi kwabantu. Kube sokubuya njalo emazweni anjenge-Europe, siyananzelela ukuthi umkhuhlane lo usuphakama ngamandla ngoba lesi kuyisikhathi sokuqanda kuleli lizwe esithi yi-winter. Njalo futhi sibuye sikhangele la amazwe jabulele usuku lwekhisimusi. Abantu abaningi bazahlangana bezimuli, behlangane bengabangane indawo eziningi kumaborder, bengena emazweni ahlukeneyo. So umkhuhlane lo we-COVID-19 uzamemetheka, kukhangelelekele ukuthi uzamemetheka ezweni laseQatar kulo mdlalo omkhulu omhlaba wonke owenguqu i-World Cup ye-FIFA. Abantu babuthene bagcwele enkundleni zokudlalela ibhola, abavikelanga umkhuhlane wegciwane le-COVID-19. Ngakho ke bazahotshelana khona phana laba abantu bavele emazweni amaningi nengayihlukeneyo wonke umhlaba nje bazathwala leli gciwane. Njalo singabona sokubile gciwane elinye le-COVID-19 elibuya liguquka ngenye indlela livelela endaweni ezinjengazenezo ukuthi abantu abebebuthene.
Umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule usebenza kwezempilakahle kwele-Bilitane. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi eZimbabwe kudlwengulwa abesifazana abangamashumi amavili lambili 22 ngosuku. Okuyinto esidale ukuthi iParliamente ixoxisane ngokuqinisa izigwebo zabadlwenguli. INewsday yona ithi uhulumende usethwalise inhlanganiso ezizimeleyo usethwalise nzima inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenza lozulu ngokuthumela abacuphi ukuthi bazifake amehlo.
Soku isikhathi sembiko yenu.
Kuna ngikhulumelo Believe Gawulelo Joseph Chuma, Malaki Nkomo noZenzumo yena Elfas Mashaba bahlala besithi izwe lelokuthula. Kulomthetho people are living in peace. Look at eGwanda kubonthebe laphana izakhamuzi ziyakhala. Yithi kulomuntu ongubhova ohamba ethwele ihloka ngqamu lebhemba oterrorizer erepa abantu. Dina abantu bezanu alikunanzeli kokuthi ilizwe leli akulamthetho la. Selibhizi ligijimisana labantu abo-CCC labo-MRP ama-opposition parties lisekela ukuthi amapholisa enze the right job yokubopha abantu izigangi ngesikhathi kamgabazane sikubonele. Kuyesabeka isikhathi esathi sikhula ngaso okuthiwa ukuthi abokulezigebengu esala egangeni sokuyikho futhi ikhathi esingenxa yenu i-new dispensation kumbe yi-new dispensation yakhona leyo ukuthi amapholisa ehlule ngumuntu oyi-one. The whole of ZRP izakhamuzi zikhale kumbe ikuthi kusemathebeleleni kumele abantu bajubeke yikho elikufunayo khonokho. Believe Gawule njengawe yangeka yangeka mntu omdala uhlala usithi kule peace. Kule peace njani lamashurufu yahlupha abantu ngani? Kule peace njani abantu besithi kulo muntu oterrorize abantu abantwana basahambe esikolo? What type of peace is that? Akuzama ukufunda wena mdala ohambe esikolo, uzama ukufunda wena unazelele ukuthi ilizwe lela alilamthetho alila peace. Kwenziwa umthetho kuphela u-opposition.
Basakazi bethu ninjani? Ngikhuluma noNkabini. Bengicela ukudlulisa nje imeseji kunaba abafowethu abe-MRP. Ngilalele kahle, bengilalelisise. Nami nginendebele ngasemthebelele nje from Lupane. Indlela nje abayenza ngayo mina ayinginiki respect. Angaze ngizwa mina abaholi be-CCC ma benza amarali becriticize noma begxeka i-MRP. So lokho thina abanye kusinikeza omunye umqondo ukuthi abana respect. I'm not a politician, ngingumvoti. Hayi ukuthi kule qembu elilandela ngilandele iqembu mina ngivotela iqembu embona ukuthi lingisa phambili endelizo osaphambili lempilo yabantu abami. So le into engiyizwa nje beyikhuluma la begxeka bengaqedi, hayi angizwisisi kahle ukuthi bangabahola abanjani ma befuna ukuheha abantu ukuthi bebalandele. Abawaheshe kahle. Intombi ayishelwa ngolaka, ayishelwa ngenhlamba, awuyisheli nge-ex boyfriend yayo, ushela ngento ozoyenzela yona in future. Hayi ukuthi ushele nge-boyfriend yayo ukuthi i-boyfriend yakho yayinje, ayizange kwenzele lokhu mina zokwenzela lokhu no.
Linjani kwistudio 7? Kwistudio 7 uthungamile Inkomo Tanonoka Wande If Dube sositumbanlwana omunye labanye sembakhohliwe. Siyalibingelela, siyajabula ngenyuzi, siyajabula ngenyuzi elisiphakulela zona kwistudio 7. Lapho embakhohliweyo lingixolela, hhayi ngiyalibingelela libuye lonke lonke aphanye umabizo wabo yathuke embalekele. Ngiyalibingelela lonke endikhohliweyo nalapho embaqambileyo. Siyabonga ngile themba ngiyakhe ngilalele nxa libeka inyuzi kwistudio 7 lixwayisa ukuthi kungabi lokuthukana. Kodwa isimanga engiyilaso nansi ngapho kustudio 7 loba balo utafazo mgwadi uyathuka intando yake nyabe siyabe simlalele nje isu sonke ku 27 naphela ngenxa yokuthi bona abezanpf yiba abantu abakupower yehla akwazi yiba abaphethe umbuso wakathesi kodwa liya liketi twice civil nyabe ngilalele ukuthi nxa sifaka kumuku ama audio kumbe chini kumbe umbe kuyini nje umbe kuloba singalobi sithethela umuntu nxa kuyikuthi i-audio singakhulumi ku-audio sithethisa abantu kodwa yena uthafazo mgwadi yange umlalele uyathuka nje ihlamba yomhlobo wonke nje ngenxa yokuthi bona yibo abakuphawa hhayi loku akwathina ke abanye abe-triple c sithandi ukuthi mbe sithuke umuntu hhatshi
abalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi eKenya liqhuba inkulumo zokuzama ukuqeda impi esemhlubulweni wangempumalanga kwele DRC. Owake waba ngumongameli wele Comoros umnumzana Ahmed Abdalla Sambi Sambi wetheswe isigwebo sokupika okwempilo yakhe yonke ngemva kokufunyanwa yelicala lokuthengisela abantu bokuza ama-passport. Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup 2022 ekhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uze konke okuphathelane nomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abatshiyeneyo, abaceceshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo yeFIFA World Cup 2022 sisonke. FIFA World Cup 2022
eQatar. Balandeli benguqu kwezemidlalo amaqembu ase-Afrika athi ele Morocco lele Ghana adlale kuhle kakhulu izolo kumncintiswano weFIFA Soccer World Cup kwele Qatar. ICameroon ihlasele okwesilo yaba ngutshikilo bhanqa 3-3 leSerbia. IGhana layo idlale okwezinga laphezulu yashaya eleSouth Korea nge 3-2. Kweminye imidlalo yayizolo eleBrazil linqobe iSwitzerland nge-1-0 kwathi iPortugal yatshaya i-Uruguay nge-2-0. Namhla khona iSenegal izadlala le-Ecuador, iNetherlands izadibana leQatar kuthi iMelika izaqwaqwazana le-Iran, iNgilandi yona izadlala le-Wales. Sixoxe lo landela imidlalo yeWorld Cup le eseMelika uMuzobanzi Ncube.
Ibhola liyi-round okusho ukuthi liyakwanisa ukuthi ligiqikele noma ngaphi. Sesibonile lapha kuWorld Cup kanobhutshuzwayo eQatar ukuthi ama-team ayiwo aziwa ezintshantshu zebhola ayiwo sibili kade garajwa kubi lapha kuWorld Cup eQatar. Siyabona ama-team akithi sibili e-Africa aqale madolo nzima. kodwa a siyabona sibili ukuthi iGhana nanso yawina iMorocco njengayo idlale kuhle kakhulu yadla zona intshantshu ezidlala eEurope iBelgium uyabona sibona le Senegal layo futhi yenza kuhle kakhulu yadla bona abanikazi belize eQatar so kuyatshengisa sibili ukuthi amathimu akithi eAfrica azimisele njalo kumele siwasupporte ngiyayibona kakhulu iMorocco hayi iMorocco ingayithatha phela iWorld Cup sakusoma so ngoba hayi ibhola labo limnandi kakhulu
Namuhla kule qembu laseAfrica elilodwa elidlalayo iSenegal yona ezanqikilana leEcuador ubona izala nkomoni lapho
iSenegal inumzana nkomo phela sikhumbula ukuthi yiyo vele enqobileyo kuAfrica Cup of Nations so yiyo evele ithenjelwe ngamaAfricans ukuthi khona hayi zathi representa kuhle sibili sithi seling kanhle inkulu kakhulu sibili ukuthi ichaye Ecuador
iliphi iqembu obona liphakamisa linkezo ncube ngoba siyabona kulamaqembu amathathu lapha akhanya ehamba phambili asenqobile kumidlalo yawo yonke aseyidlalile lapha sikhuluma ngeFrance esidlale imidlalo emibili yanqoba kuyo yonke sikhuluma njalo ngeBrazil la esinqobe kumidlalo yomibili eganye lePortugal layo esidlale imidlalo emibili yanqoba kuyo yonke iliphi iqembu obona liphakamisa inkezo ye World Cup lonyaka
Inkezo le ivele iza eAfrica mnumzana Nkomo ngoba amathimu akithi eAfrica adlala ibhola elimnandi kakhulu sibili ngoba besibonile phela ukuthi amathimu ona laye kade ethenjiwe yokuthiwa izintshantshu zakhona zonobhutshuzwayo ha kakula lutho sibili ngoba phela nampo Morocco kade ezantu yabona ukuzitshayela amathimu ona la adlala eEurope ayo alama players sibili abhadala izimali ezinkalakatha adlala all over the world so uyabona ukuthi iAfrica hayi sayithatha inkomitho le yabona uMorocco laba labo Senegal labo Ghana baphelela phezulu sibili khona
umuzo banzi ncube ngomlandeli wenguqu ohlala khonapha eMelika kodwa udabuka kokapu eSlovela Sikhangeleke izibaya ukuthi ziminjani ku Group A iNetherlands iyakhokhela isidlala emidlalo emibili ile 4 points ilandelwa iEcuador layo ele 4 points ukuzwa ukuthi iSenegal ihlezi kuzinga lesithathu ile 3 points iQatar okuyikho lapho kudlalelwa khona imidlalo singathi ngama hosts sebedlale 2 games baleqanda 0 ku Group B kukhokhela iNgilandi ilandelwa iIran kuzobuya thina eMelika ngapha iWales ihlezi kunumber 4 ku Group C kukhokhela iPoland ilandelwa iArgentina kuzobuya iSaudi Arabia kuzinga lesithathu iMexico ikunumber 4 ku Group D kukhokhela ke omaqhuzu iFrance isidlala imidlalo emibili ile 6 points ilandelwa iAustralia ele 3 points kunumber 3 kule Denmark kuzwa ukuthi kunumber 4 unumber last kule Tunisia Group E ikhokhelwa iSpain ilandelwa iJapan kuzwa ukuthi iCosta Rica then iGermany amajelimana ahlezi kunumber 4 adlale 2 games kodwa ale 1 point kuphela Group F iCroatia yakhokhela nge 4 points ilandelwa iMorocco ele 4 points layo kuzwa ukuthi iBelgium ihlezi kuze ngalesithathu Canada yona esiyaphumayo iku number 4 Group G kule Brazil ekhokhelayo ilandelwa iSwitzerland kuzwa ukuthi iCameroon number 3 Serbia number 4 then igroup yokugcina kukhokhela iPortugal ele 6 points ilandelwa iGhana ele 3 points kuzwa ukuthi South Korea hlezi kuzinga lesithathu ikugcineke iUruguay hlezi ku number 4 ayike sisiphethe ngebezihamba phambili kubotshwe intathelizindaba enewzimbabwe.com isetheswa icala lokwethula udaba lwamanga olubikwa lwangcolisa umongameli Emmerson Mnangagwa Kwanele mtwaka zomuhle olivale lisayo nguntunga milinkomo asifeni sonke kweza kusihlwa ngo half past 6 half past 7 lichone kuhle